Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC mnumzana Nelson Chamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichofo.
Ngingabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasozi baphanisa ukuthi bafike nje esikole basebenza.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini seGogwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sebhayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uzulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke waba ngumlamlankuzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla leMDC umnumzana Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla leMDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli ye-MDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazo omnumzana Dinizulu Macaphulana. Wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukaMgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa langamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale, ikhule, ibe yilokho esiyikhona. Ngakho babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esesikubona lokwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi bengaprotest bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutshulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yuthi benza imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labathuphi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa. Akuzake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu bephinde bebuyele emisebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula mihlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esihlalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika maye sihle isinkwa sakhe. Ngoba akubali inani lamavoti abawatholileyo laba bakuPollard ukhangele lamandla abalawo njengenkokheli akulalutho. Laye uba kumnakagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu uthi abonise umhlaba uthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphikisayo ngamandlwane lawana abantu beZimbabwe ongamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa lapha.
Lo-ke ngumnumzana Dini Zulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi kahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo ngesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zatshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola eMelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhalala umsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe izimtha ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo usumuki kakhulu ukwedlula lapho esiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nokuhambe emisebenzini kuyathekisina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke yukuthi ababalisi abaningi ngaze ngisuleke ukuthi baye emsebenzini. Yebo, bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo, kumbe abanye nako balokungama-projects abakwenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi even amalanga amabili, amalanga amathathu esiqine sizama ukuthi siye emsebenzini, lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhangele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangane babo bebebancedisa. So esikubona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje thina ngelonke sibe sisemhlanganeni we-Apex Council. So layo i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khonokho ukuthi hhayi ubunzima lokho bukhona. NgesiNgisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lo buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yine sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyachiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngapho. So lokhu kuyathiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucathise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi kathesi esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibacathisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyesebenzi.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane esiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otsheketsha asebe yazwakala dlwangudlwangu bezithi bona ngamashurugwi abangamachumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini seGogwe ngeviki edluleyo. Umthethwandaba walilo ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umanji weGogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la bazabalakho ukubaleka elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi sakhamuzi sedolobho leVictoria Falls uThulani Ncube ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. kwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Hayi sanibonani isihloko amagumba amane lapha elikhona umfana kaMlondo lo khona lapha eGoli njalo ubuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo eMpuku ukuthi ubaba sithathayo kelo zwelo labantu babo nelizwe lobuzima kangaka ube babambisana nabantu ngoba abantu bevele behluleka bexakeka kanjena inkupu mayizwe yathengiswa nge-black market yona isenzwa futhi eZimbabwe i-product yeZimbabwe futhi uthi iphuma njani e-national food khonoko lakho kumele ube ubheka isizwe kanti asinawo ama-leaders khona lapho emaphathini wethu o-MDC alamandla ukuthi bakhona ukulawula into ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi kube kube into elelwa ngabantu ngoba sengibona ngathi sokumpunza endleleni lokho kwakhulunywa ngoShaka ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngakazalo noma kwakhulunywa ngakazalo ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu sesitsho nakho khonoku kwabotisha labo ukuthi othisha bahola ama-1000 bona umuntu onguyofundisa bona opresidenti nawonke abantu kuze sifike emazinini asiyabe sinyiwe okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza sesiye sabe kwazi kwaba kakhulu inge ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe ulolu hambo lwama-Israelites ukuthi lwathatha 40 years sesilinde phela yena uMoses ukuthi ayifike ajoyinane nabo Aaron nabo Caleb ngoba mbona ngathi i-40 years ikwanile ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ngase-50 asiqinene edolweni amalidethi nawabe namandla inkosi yosizo
ye sanibonani balaleli be-Studio 7 khulumayo undeni laphekhaya okusemoyeni wami okungiphatha kubi kakhulu ba izikolo ziyavula kusasa mina ngilo mntwana manje oya ku-form 1 lo mntwana oya ku-grade 1 lo mntwana oya ku-grade 4 lo mntwana oya ku-grade 5 lo mntwana oya ku-form 2 wonke la bantwana engikhuluma ngabantwana bafanele ukuthi babhadale kambiyanga nginemali nimihlezi khonapha ekhaya eZimbabwe ngumachayinyoka nje ngihlale ekhaya kula la peace job kula la lutho kula lani lani kodwa uma kukhunywa ngendaba zesikolo vele njenganamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi uya ku-form 1 uyayeka isikolo uya ku-grade 1 maybe uzahamba but into ekhona ukuthi ngumqubo ayikho nje imali yokubhadala ngisho nencane ayikho ngitsho so yikho kungiphethe kabe emoyeni wami ukuhle
basakazi abahle siyalibingelela mina ngise Goli ngokubamba bamba kungamatohwanyana hayi abantwana esikolweni abaya kulalutho abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani abantu abethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizo laphana eZimbabwe asikwazi ukuthi singamthini hayi siswele lokuthi singamthini lwana ubaba akulazula kulalutho akula school fees kuyakhupha yonke into nje akula nto ehambayo kulelani lizwe hayi mina sisakwazi ukuthi simenzeni umnanga kwabakithi asisakwazi shem asilala mazwe ukuthi sikhulume siyaphelelwa silapha sesizintandane nje lasegoli lapha sesingathi thina sisasakhithike emoyeni asilalizwe asilazi ilizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya kubuhlungu sesidlula ngamanye amazwe abafana laboZambia labonamibia baze babe ngcono abanye abantu bakahamba beyodinga umsebenzi enamibia nakuboZambia kushiwa iZimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabomnanga kwashuwa akula nje lala amazwe phela la awakha ngasincedisa zabo lokho esikhuluma kuphela sikhuluma kuphela lo-2020 azaphele ayikho nje kubuhlungu lokhu kubuhlungu kakhulu 2020 uzazaphele layi kufane lokhe kunje abantu abethu abafundi abantu abethu besibathathe sibalethe ngapha futhi egoli kungcono sicabanga ubabuthi abantu abethu sibalethe ngapha egoli ngcono kakhulu sohlupheka labantu abethu sale ungalabantwana khona leZimbabwe yakhona leyo ngoba kulaa ncedo
linjani balaleli be-Studio 7 mnigama ungabadela la into engingayisho lami lapha iZANU-PF kayiyeke ukuthi ibilokhu isitshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina what. China ilaphana ukhuquluza wonke umnotho weZimbabwe. Banjalo amaChina siyabazi ngezinto zabe zingaqinanga. Khona pa manje babhizi sebegcwele iZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona, platinum, gold, yonke into ekhona bazobayithatha amaChina. Within 5 years to 6 years baye beqede yonke into, akulanto ezohlala ikhona, ezosala ikhona mase besukile bona. AmaChina abantu abangalancedo, and ngibonge njalo ukuthi lo ndoda wezano lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugacha ekutheni beqondise izinto, especially sibeqala ukutshintsha izimali from US dollar beletha idollar labo leli phepha labo lele bond, ngabe baziqondanisa ngendlela e-right. At least uyavuma, uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugatsha vele bahlala bekhutha ugatsha vele, ngoba vele azange bekhethwe ngabantu, bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugatsha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapho.
Balaleli livuka njani? Hayi, thina siyavuka labasakazi. Hayi, kweze sikolo bakithi bakithi besicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu ezikolo ze-government, i-price ihlale nje kube nalana endala, ngoba bakithi kunzima, kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukuthi singabambanga. Abantwana bazahlala, ikhulumende sisole ithi sibe kahlale sabantwana, sicela sibile isandla sayo njengoba ijile ukuthi izikolo akufuzanga zikhwezwe, kayilalelwe bakithi. Hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe, ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho shua siyafisa abantwana befunda, sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga magesi.
Salubonani kustudio 7, igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngegovernment yakithi, igovernment yeZimbabwe le ezanu le, bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, amateacher aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali abantwana babo babhadala nge-school fees, but kuthiwa basebenzela uhulumente. Ingasabala amateacher kuphela, wonke umuntu nje osebenzela ugovernment ma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo. Ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe ezo-apply ekhaya, uphi umsebenzi abantu abaseZimbabwe ehlule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'ngqondo zabantu.
Hayi bantu abahle be-Studio 7, ninjani? Mina ngusibanda Sibekela. Siyathaba nge-news elisipha zona, undiluted news nopropaganda. I-news ezizwakala sithi inkosi ibe nani eliphathise, kungekho lina ngeke sithole inews ezigoda, ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungise ukubana zibeke uhulumente ofusayo esimeni esingani sihle, ukuthi ozizwayo lozivalayo abone ngani uhulumente uright, wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni, kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azisuthise uzulu elamba. Sibike ngani inkosi ingangenela lapho kwelinye ilanga, bake baba ngabantu bayekuba zinyamazana, ngoba lokho ababenza naye bunyamazana. Njengamanje bathi thina abantu kwitesilini esifanele impilo bona ibabenyana. So kuhle kucaca ukuthi hhayi uhulumende wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe, kanandaba nomuntu, ngoba vele ngabe kwangamuntu esihlalweni ezibhekile, angenandaba nomuntu. Siyabonga enkosini iphathise.
Siyabonga. Labo ke yibo abalaleli bethu abenelise ukusithumela imilayezelo yabo ye-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Siyacela njalo balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes, lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhliziyweni zenu, kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivelayo kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuzamazama komhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulichaye waba lomonakalo omkhulu kakhulu kwalimala abantu kwafa lomuntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale lephalamende ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa umongameli Trump edale leSenate kuyona le iviki. Esithi ube wabambile la maphepha ngoba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa isisekelo sombuso ukuvimba abamele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona ku cala likamongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kwenzima ukuthi kuzakuya ngabo kukhanya ukuthi kuzawuba njani. Ngoba kukhanya lezi zindala zombili. Amahlandla wonke, amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi. Ukuthi khona abanye bathi labo baza. Ngoba nthi nxa isisiya ngale kwiSenate, isiya kuma-Republican control of Senate. Okutho ukuthi-ke balamandla ke khona ngayo lo Mitch McConnell.
Ye, kodwa siyabona ukubana umongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi. Useze wakhuluma yena wathi nqa abanye abafakazi abafana lomnumzana Bolton bengavunyelwa ukuthi bafakaze, yena uzasebenzisa amandla akhe ukuthi abavimbe. Ukubona njani wena lo?
Engingakutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzakuthini. Kasazi ukuthi khona umthetho ozakuthini lapho ngoba
ye manje nxa ukhangele wena ubona ngani kukhona ina ngaba kufihla umnumzana Trump nxa yabe yalela ukuthi abanye bafakaze.
Akuthi ukuthi kukhona ngoba njengoba esala kuthi ukuthi kukhona phela. Aloba engalalisa lifihla bengazi ukuthi azame ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela. Kodwa nxa kunjalo kusho ukuthi kukhona akuvimbayo.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever since, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry, I'm a cherry, cherry, I'm a cherry.
Amayifani le cherry yakho yami cherry inhle ye yingoma kamsizi K isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lizwe ezinye njalo indaba ngo-7:30 ntambama kumbe singadibana njalo sikhathi sinye 6:30 kusasa. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela usuku oluhle, asidibane njalo.